Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 3 kumbimbitho 2021 ngontungamile nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
I-decision right kakhulu yenziwe nguhulumende ngoba abantwana sebelesikhathi eside bengafundi behlezi ezindlini.
Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa mhla ka 15 kulinyanga nabafundi ababhala imihloliso kuthi abanye balandele mhla ka 22.
Ukusuka esikhundleni kuka msekeli ka mongameli ubaba Mohadi kuyinto vele ebuhlungu, akula muntu ongafuna ukulahlekelwa ngumsebenzi wakhe kumbe ukuthi umsebenzi wakhe.
Ibandla lezano PF lithi alisoze likhulume ngodaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla somsekeli kamongameli esitshiwe ngumnumzana Kebo Mohadi emhlanganweni walo wePolitbureau namuhla. Umqondisi wogatsha lwabacuphi eMelika olwe-FBI uthi ziyanda izehlakalo zodlakela oluqondiswe kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo kuleli lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi izikolo zizavulwa ngamahlandla achiyeneyo njalo kuzaqala ngabafundi abaloba imihloliso mhla ka 15 kulinyanga ababalisa o grade 7 o form 4 kanye labo form 6. Abanye abafundi bazalandela kulinyanga njalo mhla ka 22. Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. Ababalisi bona bathi lanxa bevumelana lohulumende bafuna aqale athathe amanyathelo okubavikela kanye labafundi kumkhuhlane we-COVID-19. Bathi bafuna njalo uhulumende abe engezelele iholo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Nation Modzitirwa.
Ukuthi izikolo zivulwe into enhle, i-decision right kakhulu yenziwe nguhulumende ngoba abantwana sebelesikhathi eside bengafundi behlezi ezindlini and abanye sebe-abusa ama-drugs, sebenatha, sebebhema, abanye sebezithwele ngoba sebelesikhathi bengekho ezikolweni. So i-decision right kakhulu kodwa singakavulwa kumele kuyenziwe ama-agreements phakathi kohulumende lababalisi ukwenzela ukuthi zingavulwa kungakabile ama-disturbances. Kodwa engikubonayo akungabile ama-agreements amaningi osenziwe phakathi kohulumende lababalisi. So lokhu yikho kusadisturba ukuvulwa kwesikolo, yikho kusadisturba ukufunda kwabantwana njenge umnyaka odlulileyo.
Manyathelo bani elifuna athathwe nguhulumende ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus izikolo zingakavulwa?
Abantwana lababalisi kumele bathestwe izikolo zingakavulwa kwenzela ukuthi kungabi lo mntwana umbalisi ukuthi uyasuka lapho asuka khona lo mkhuhlane lo ezothelela abanye esikolweni. Kodwa singakhangela idate ekhulunyiweyo ukuthi izikolo kumele zivulwe, angiboni ukuthi kule mntwana or umbalisi uzakwanisa ukutestwa, which means sokule challenge isafety yababalisi labantwana iyagcina isiba compromised. And singakhangela abantwana abamadolobheni abaningi bangkhona bayagada imchova every day basiya esikolweni kodwa asikaboni iprogram ekhuluma nge-safety yabo kuma transport begada imchova besiya esikolweni every day. Yes, uhulumende ukhulumile ukuthi uza provider ama impahla zokuvikela esikolweni kodwa nxa ababalisi labantwana bengathestwanga kunzima ukube 100% sure ukuthi bonke basafe esikolweni.
Ababalisi bona bathini nxa bekhuluma lani njengenhlanganiso ebamelayo bathi bazimisele yini ukuhlaba ijekiseni yecoronavirus ngobunenge?
Indaba yokuhlatshwa ijekiseni lokuvikela umkhuhlane wecoronavirus asikaboni iplani ekhuluma directly ukuthi ababalisi amalunga azahlatshwa njani. Kodwa engubonayo majority bayafuna ukuhlatshwa ijekiseni lona le kwenzela ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni wona lo, kwenzela ukuthi labo bengatheleli abanye. Kodwa asikakhulumi directly lohulumende, asikaboni anything directly ukuthi kuzahanyiswa njani ikakhulu kumalunga ethu.
Umnumzana Neshini Modzitirwa ngowenhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Ube sokusobala ngenxa sikhangela ngomumo wezikolo ukuthi izikolo bekufanele ukuthi zivulwe. Sikhangela phela ukuthi izikolo sezilomnyaka leyo abantwana bezele benga esikolweni osekuyingozi ezifundweni zabo. Kanti-ke nomumo wezempilakahle utshengisa ukuba usiba ngcono, ngakho sokufanele ukuthi sibuyele ezikolweni sincedise abafundi. Ukuvula kwezikolo-ke kusipha ithuba lokuthi xhumane nohulumende njalo ukuze alungisise okungaphelelanga okukhangelane lenhlalakahle yabafundi kanye leyababalisi uma bebuyela ezikolo uma kuqhathaniswa ne-COVID-19 umkhuhlane esikhangelelane lawo. Uhulumende-ke sokuzamela ukuthi asebenze ndawonye lathi kanye labazali ukuze sincedisane ukuthi singenza kanjani ukuthi sidedise ubunzima obukhona ezikolweni ngokuphathelane lokulondolozeka kwababalisi labafundi ezikolweni ngesikhathi se-COVID-19. Lokhu kuzasipha lelo thuba lokuthi sikugcwalisise. Kanti-ke njalo sokusipha ithuba lokuthi uhulumende akhangele ukuthi kanti lona iholo lababalisi uzalilungisa lisithini. Nanku phela uyibonile kufanele ukuthi engezelele ezinye izisebenzi zakhe imali ngesikhathi besemsebenzini. Nambe ababalisi bebuyela emsebenzini sokumeleleke laye abancedise, abakhweze, abaphathise, bathuthuke. So kusipha-ke amathuba amabili ukuthi ezemfundo iqhubekele phambili. Kanti-ke nokuxoxisana nohulumende ngenhlalakahle yababalisi, ngenhlalakahle yabantwana uqhubekele kusiya phambili. Bese kungathi kuyathula ngenxa yokuba izikolo zivalile.
Sesikhangela impahla zokusebenzisa ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Liyasuthiseka ukuthi uhulumende uzazithola zenele. Sikhuluma ngama-sanitizer lokunye. Akuzange kuhluphe kuqala.
Kwahlupha. Njalo asikhangele ukuthi kuzavele kuhluphe. Kanti-ke ezokukhangeleyo ukuthi kube le mizamo ezakwenza ukuthi kube ngcono. Kungavake kusuthiseke ukuthi kugcwaliseke konke ukuthi phambi kuzaba khona okusilelayo okumele sikukhangelisise sixoxisane labazali sonkeni ukuthi kambe kulani okungakhangeliswa labafundi, okulani okungakhangeliswa lababalisi ukuze lokhu kugcwaliseke. Leyo yinto emele ixoxisane ngama-stakeholders wonke akhona elizweni.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi iZimta ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 izolo eZimbabwe, njalo kwatholakala abangama-33 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu 472. Asebefunyenwe belawo sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 36,148. Ibandla leZANU-PF lithi alisoze likhulume ngodaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla somsekeli kamongameli esitshiywe ngumnumzana Kembo Mohati emhlanganweni walo wePolitbureau namuhla. UMohati utshiye umsebenzi ngomvulo kulandela ukuchaywa kwakhe yinkundla yeZim Live isithi ubethandana lamakhosikazi abanikazi kanti njalo ubesiya emacansini emahofisini akhe. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Tafazwa Mokwadi utshelela umsakazo ukuthi udaba lokuthatha isikhundla lesi alukho kundikimba yabo namuhla. Iningi liqhubeka libuzana ukuthi ngubani ozaphiwa isikhundla lesi kahle kahle ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanakanelwayo bagoqela umnumzana Obhedi Mpofu, uChinga Dube, umholi webutho uGeneral Philip Valerio Spanda kanye lonkosikazi Sithembiso Nyoni. UMohati ubikwa echaywe ngabacuphi abasebenzisa imitshina ukulalela lokuthaphaye kukhuluma encingweni zakhe labesifazana ecela ukuya emacansini labo. UMnumzana Mohati wake wetheswa icala lokubulala uMnumzana Strova Mutonori obikwa wayethandana lowayengumkakhe uTambuzani ngomnyaka ka-1999. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma.
Ukusuka esikhundleni kukamsekeli kamongameli ubaba Mohati kuyinto vele ebuhlungu. Akula muntu ongafuna ukulahlekelwa ngumsebenzi wakhe kumbe ukuthi umsebenzi wakhe, kodwa lokhu akwenzileyo ube yindoda sibili ukubana ngemva kokuthi kona sokule nkulumo eziningi zonke lezi eziphawulwayo kukhitshwa ama-videos ekhuluma izinto ezithize eziyizinto ezingcolisa ihofisi yakhe, zingcolisa ihofisi kamongameli, zingcolisa ihofisi eparty yethu iZANU-PF, zingcolisa futhi njalo uhulumende. So ngakho kona lokhu akwenzileyo kutshengise ukuba yindoda. Khonokho ke kutshengisa umzekeliso omele ube yumzekeliso osebenziswa ngabantu bonke. Akuvamanga khonokho ubana kwenzakale kwelakithi ngapha e-Afrika. Lokhu sijalo ukubona kusenzakala ku-America labo Europe ngale. Pho ke nanku usefakile umzekeliso omuhle umsekeli kamongameli ubaba Mohati watshengisa ubudoda bakhe wathi hayi yekela ngimeceleni. Wenza ukucanjula amanga kumbe kuliqiniso lokhu kuzabe ubonakala phambili njengoba ethile wathi hayi uza kuhlubungula laye asebenzise umthetho ngendlela efaneleyo ubana afike phansi ke kodaba lolu bana kuphutsha ubana kuvela ngapi konke lokho. Kodwa khonoku ukuma kwakhe eceleni kuyinto enhle njalo kufaka ibandla lethu esigabeni esihle ngoba abantu abona besingabe singunguna kodwa nxa siyenze kanje usekhulule umuntu wonke sesihamba sile clean page.
Ubona ngani ngumbani olungele ukuthi afakwe esikhundleni lesi? Njalo ngokubona kwakho kuzakhethwa ngemfanelo na ikakhulu nxa sikhangela ukubana kade isikhundla lesi sesiya kumuntu wesigaba sakhona ngapho eMandebeleni?
Okokuqala kurongo akuqondanga ngoba uthi kona isikhundla lesi besingesamandebele, isikhundla lesi besingesezaphu. Izaphu siyakwazi ubana belilibandla eligoqela abantu bonke, bebekhona abesishoneni, bebekhona abesindebeleni, abesikhalangeni, abesitongeni, bekukhona abantu bonke amaZimbabwe nje wonke jikelele. Ngakho ke aso sikhundla samandebele isikhundla esebandla elezaphu elaliyi-national party ligoqela abantu bonke. Ngakho ke ngaleso sizathu uma faka ngumongameli sesikhangele ukuthi nanguyozafaka njalo efaka akhangele khonokhu okwakuvunyelwene ngesikhathi kubanjwana izaphu leZANU ejongwe kuhlangana kusiba iZANU-PF. Nxa ekusebenze njalo kutshengisela ubana hayi kutho ukuthi kuzatholakala omunye oyabevela ngapha kwelakithi kuzaphu not amaNdebele hayi kodwa kuzaphu. Izaphu igoqela abantu bonke beZimbabwe ababe kuzaphu ngapha ngaleso sikhathi. Sikhangele futhi mhlawumbe uzathi hayi akwe kungene ontanga abatsha laba enza ukuthi kube ne-succession plan asingabe sabakwazi konke lokhu senza khalento eni uzakwenza njani lami ngine. So ungamangala sothi hayi olandelayo ngujaha lo omncane uJoseph Chuma kuzamangalisa kuthabise futhi njalo. Kodwa hayi sikhangelele ubana sizakuyekela yena umafaka umongameli ayenze umsebenzi wakhe njengakhonoku akufakelwa khona i-constitution yethu eZANU-PF ukubana nxa sokuaphoyinta ku-aphoyinta umongameli la nguye obamba isigaba leso.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU PF. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi kulezakhamizi ezizinkulungwane ezilitshumi lambili esezixotshwa emizini yazo esigabeni seTshilonga eTshiredzi lapho sokuhlaliswa khona umlungu ongumngane kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lithi liyalisanda inani labantu abavuma ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 evele kweleChina. Singene kumbiko yenu.
Ibuka njani balaleli nabasakazi bethu abahle sibathandayo abaka Studio 7 labalaleli bonke nje endaweni zonke. Ngibona ngani lapha kulabantu abangakwazi ukuthi uStudio 7 injongo yakhe kuyini? Ngibona ngani uStudio 7 injongo yakhe ngeyokukhuluma izindaba zamazwe ngamazwe. Ngizwe kulobaba lapha owakomoya umbuthi usetsholo ocho kuzwakala isola abasakazi, esola abasakazi baka Studio 7. Kanti ke abasakazi baka Studio 7 basakaza izinto eziphathelane leZimbabwe nothi lamanye amazwe. Kungachaphakela ye okwamanye amazwe kodwa akusiyi injongo eka Studio 7. Ubaba lo kumele akuzwisise. Ngizwe isola ngabo Trump ukuthi o Studio 7 abasakazi kabasitshele ukuthi Trump babesalelana ukuphuma uyakhulume ngecorona, akhulume ngeAIDS, wathi wathi hayi kayisinjongo baba ika Studio 7. Studio 7 ikhangele kakhulu inhlupho indaba zeZimbabwe njengoba ilizwe lethu likhanya lingcwele kangaka ukuthi singalilungisa njani, singenze njani baba ukuthi ilizwe lethu lize libe lihle, lihlambuluke, libuswe kuhle. Injongo ka Studio 7 loko wabo corona ukuthi o China corona lawo AIDS wathi o Trump bafuna ukubusa umhlaba wonke asomlando wabasakazi lawo nxa ulwakho kwaziyo kufake emsakazweni abantu bakuzwe ungayingxenye labo kabakwazi njengawe ukuthi kungani ngoba lokho kusenhlizweni ka Trump ukuthi yena wayefunani. Ngiyabonga abasakazi nabalaleli.
Salubonani bantu be Studio 7. Sibongo sami ngondlovu nila eGoli. Hayi kuyazwakala konke khona lokho okukhulunywayo ku Studio 7. Njalo siyabonga emsebenzini elisebenzayo lisiphakelela ngendaba leze lisiphakela zona. But into ebalulekileyo nje ukuthi bekufanele ukuthi kubonakale ukuthi uEmmerson Mnangagwa isiwenga isiqiniseko siyokuthi njengoba yibo abakuqala bafanele ukuthi betholele injection ye-COVID-19. Siyazi ukuthi kukuza be-1 udokotela oyabe bahlaba, but bekufanele kube labanye odokotela abafika 4 or 5 abasabekhona apho bemake sure ukuthi bambonile nabo, babonile nabo behlatshwa le injection na. Bangayenza phela abantu bathi bahlatshiwe injection le ye-COVID-19 kati abahlatshwanga bebe lobunye ubukhonyovu obuyenzayo. Oba into eyenza sitsho kanjalo asisabathembi laba bantu bezalo ngendlela abahlukuluza ngakhona abantu bemathebeleleni. Khona manje induna umaduna ibifanele iye la isitshile emhlabeni iyebeka lapho kulamaqhabe khona ngendlela ukuthi ngiyemathebeleleni. Ndibuyalile abantu bezano kutsho ukuthi izano labantu bamathebelelendi angeke kufe kwazwana lula noma sizama ngayo kwindlela. Hayi siyabona ukuthi upresident lo njalo seqina kakhulu nge-COVID-19 akasaqini ngezomnotho lokuvula umnotho lokuvula i-lockdown seleke kuqinisela kodwa lokhu evalile lezikole uvalile manje kuyasicindezela lokwana kuvala izitolo kuvala lamashopu lamakhampani abantu bengasebenzi bevele stupekela sokusiba wesi ngwanisa senyaweni lakhe lelo bevele liyenza ama-80s eleguground owayevele sibulala kanjalo sebuyele back to yabona
yeah. Mthembu, Mthembu olinzani, Mthembu. Siyaphila Dube. Ukhuluma lo Ndlovu Clifford la seGoli eThembisa. Dawuke Choloche esigabeni sakoNgqutsi. Ngitimphawule lana ngendaba le yabafana laba abayenza ukungezwa la eGoli la. Le impilo esithe yasuka la. Hayi impilo asikuthi impi yokuhlasela abantu bangaphansi. Hayi impi nje yezigebenga zodwa. Impi yezigebenga zodwa. Sompi esingayithatha sithi ngumvukela wokuvukela abantu bangaphandle. Hayi akunjalo. Avele nje abantu baseNatale amaZulu balokulwa bebodwa. Uthole kusilwa abantu basemsinga laba kwesinye isigodi. Bengabakhona lapha eSouth Africa bodwa. So ayenge sikubize sithi ngumvukela abantu bangaphandle. So manje lapha balwa lezigebenga lezi zangale eZimbabwe. Ngithi mphawula nyana makuyikuthi lingadinga ukuthi ngiphinde mphawulo kunye. Hayi ngaphawula ngingabe mude kakhulu ngiyabona.
Ukuhlala abantu luhle sibili basengane siyalwamukela kodwa besicela ukuthi lolu hlelo lungakhangeli hlangothi njengalokhu okuvame inqaka uphiwa izikafu zezanuphiwa njalo sikhangelela ukuthi abantu bonke nje baphathwe ngendlela elingeneyo futhi enye into enganiyasihlukumezeka ukuthi leli Jackson asizwanga ukuthi lapha ekhaya balihlolile yini ukuthi liyancedisa yini uhlobo lomkhuhlane lo owe-coronavirus entsha etholakala e-South Africa njengobana bethi lowo mkhuhlane usungenile lapha asikwazi ukuthi iyancedisa yini kumbe kuphongwenza nje kuphela izaba nokuthi kuthiwa abantu bahlabile kungalalutho olwenzakalayo kodwa lolu hlelo hayi siyalamukela ngapha intaba zinkulu egadadi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uzolo wakwele Nigeria uphakathi kokuthokoza kulandela ukutholakala kwabafundi besifazana abafika phose amakhulu amathathu ekade bethunjiwe. Lebotswana selilandule impiko ethulwe ngowake waba ngumongameli walo umnumzana Ian Khama eyokuthi phakathi kwenyanga eziyisishiyangalombili ezedluleyo kubulawe obhejane abalikhulu elilamatshumi amabili ngaphandle komthetho kulelo lizwe. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Umqondisi wogatsha lwabacuphi olwe-FBI umnumzana Christopher Wray uthi ziyazisanda izehlakalo zabelungu abedlulise amalawulo abahlasela eminye imihlobo egoqela abantu abansundu kanye labamhlophe abenza ubudlova eMelika i-domestic terrorism. Urayi ufeze lokhu izolo ngesikhathi esipha ubufakazi phambi kwedale lePhalamende iCongress mayelana ngokuhlaselwa kwaleli dale ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump mhlaka 6 ngoZibandlela. Urayi uthe njalo ngobufakazi abalabo akekho omunye owaphatheka kudlakela lolu ngaphandle kwabasekeli bakaTrump. Siqoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Kusubona thina uqhakathekile kakhulu ukuthi iCongress, iSenate, lelo House ba serious ngokuthi udaba lolu olwenzakala mhlaka 6 lungaphindi futhi lwenzakale ende ba make sure ukuthi bonke abantu ababe involved kuleya interaction bayathonisiswa enkantolo njalo kumele kube kusebenze njenge esingathi deterrent kwabanye abalezifiso ezifana lalezo zokwenza umvukela kugovernment ukuthi hayi cha ama institution awala awe democracy awala e America aqinile kakhulu ukuthi into ezinjalo azingeke zivumeleke njalo futhi azingeke ziphumelele. So thina sithi hayi udirector uzibambe kahle nje okungidanisileyo ukuthi kulokho kulama senator ama Republican angafuna ukuvuma iqinile iqiniso lokuthi kwakuyi-insurrection ubusizwa ngendlela ade bebuza ngayo ukuthi abanye bazama ukufaka i-blame kumabandla afana labo Black Lives Matter labo Antifa besenza ungathi kuthiwa yibo abaqala lemvukela ukwenzela ukuthi bangcolise u-Trump. Kodwa yena uchile ukuthi hayi bona so far ama-investigation abawatshengisi ukuthi kungabe kunjalo.
Isimo zwenjalo esithi izehlakalo zokuhlaselwa kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo ziyazisanda eMelika. Kanye lalokho kuthiwa yi-domestic terrorism enziwa ngabamhlophe, ungathini ngalokho?
Inkinga ye-white supremacy le yenziwa ukuthi abantu abafana lo-former president u-Trump bona bavele bakampena from i-campaign yakhe ka-2016 wawubona nje ukuthi i-campaign yobandlululo olufaka abantu abesilungu phezulu kweminye imihlobo, and I think ama-radical ama-white supremacists athathe i-advantage yalokho aseqala ukusebenzisa ukuthi bahlukumeze eminye imihlobo. Siyazi ukubana ama group afana labo Oath Keepers labo Proud Boys ama white supremacy groups lawa azimisele wona ukuthi aqhubeke destabilize isizwe ukwenzela ukuthi umbuso ka Biden ungaphumeleli. Siyazi ukubana sebebizwa ngokubana ngama domestic terrorists, so I think also kufanele ukuthi kwenziwe ukuthi iCongress yenze umthetho, ngoba manje uma ngilalela udirector we-FBI ungathi umthetho okhona ngowama-foreign terrorist, awukho umthetho oqinileyo okhangelana le-domestic terrorism. So ama-white supremacy groups lawa siwabona esenza yokuthiwa yi-domestic terrorism. So I think iCongress kumele ikunakelele konke khona lokho, iqala ukumake sure ukuthi ifake imithetho eqinileyo against i-domestic terrorism elama-sentence amade kakhulu kwenzela ukuthi abantu bangalinge bazame ukuthi bajoyine amaqembu lawo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe.
I say don't go near him, Tikati black heart man, children, or even lions fear him. Growing in a neighborhood for such a long time, that is filled with fear.
Black Heart Man ngubani Wayla qiba ke uhlelo lwethu lapho ehlabela kamnandi. Simkhothamela njalo sigalela imuli yakhe kulandela ukutshona kwakhe izolo. Abanengi abamaziyo lizakhumbula ukuthi ungomunye wabantu abasungula iqembu le-Bob Marley and the Wailers. Kwakunguye uBunny Wailer, uBob Marley loPeter Tosh. Kwaqala kwajona uPeter Tosh, kwalandela uBob Marley, ubese nguye yedwa owasungula lelo qembu ophilayo, kodwa-ke useshonile utshone izolo. Lala ngokuthula Jabi. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa mhla ka-15 kulinyanga, kuqala ngabafundi ababhala imihloliso kuthi abanye balandele mhla ka-22. Ibandla le-ZANU-PF lithi alisoze likhulume ngodaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla somsekeli kamongameli esitshiwe ngumnumzana Kembo Mohadi emhlanganweni walo we-Politburo namuhla. umqondisi wogatsha lwabacuphi eMelika olwe-FBI uthi ziyanda izehlakalo zodlakela oluqondiswe kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo kuleli lizwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.